Kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela kustudio 7 ngesonto mhla zilijumi kumbimbito 2019 ngokhefudube. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla le-MTC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi akumangalisi ukudlelana kwalo lomnumzana Robert Mugabe.
Kuqakathekile ukuthi khona sikhangele ukuthi orayithi lo muntu ukhona okubakwenzayo, kodwa asineke sathi imbali yakhe yonke lalo Mugabe ezayithula ngaphakathina kwesuweji siphelile sicithe.
Kodwa ibandla le-ZANU-PF lithi ubudlelwano be-MTC lomgabe kubisela ilizwe emuva.
Ingqondo yabantu labana abazondileyo umgabe lwana kulisizi ngoba zange ngibone umuntu odalwe kubikazana njengomdalana lwana okuthi kafuna ukuthi ngabe sokukhanya ukuthi ngabe kuyena ulokhu esesikhundleni lokhu ebusa.
Uhulumende ukhuthazwa ukuthi aqhathe ababalisi abakhuluma isiNdebele lezinye indimi.
Sizathi kuqondwe ukuthini ukulala ulimi yini kumbe yikungananzi ulimi ngabogatsha lwezemfundo.
Kufa abantu pose abalikhulu lamajumi ayisidupa engozini yendizamtshina. Lingakhuthwa luhlelo lwamasiko olwabatsha kanye ezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-MTC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi akumangalisi ukuthi lidlelana lowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Ibandla leli lithi lisebenza labantu bonke kweleZimbabwe abagoqela uMugabe ukwenzela ukuthi kulungiswe konke okuhlupha elizweni. UChamisa utshele abantu emhlanganweni awenze izolo eMtare ukuthi ulakho ukuyakhulumisana loMugabe ngokubhidlizwa kwelizwe leZimbabwe lokunye okutshiyeneyo. Kulabanye abasola lokhu abathi akumelanga uChamisa adlelane loMugabe wabulalisa abantu abaningi eMatabeleland lenkabazwe libutho leGugurahundi. Kasenelisanga ukukhuluma loMugabe ngodaba lolu. Kodwa ke sixoxe lomnumzana Prince Dubeko Sibanda olilunga lebandla le-MTC.
UMugabe kasiye nje muntu kazana, kasiye muntu ongamuthi hayi ngitshe nje umuntu loyana ozimele yedwa. Ngakhuluma loMugabe ukhuluma lephoku labantu abaningi abakholwa kuye, hathi abantu beZANU-PF kuphela kodwa labanye abangekho kuZANU-PF abaziyo ukuthi noma kukukhona okubi akwenzayo uMugabe kuleli lizwe kodwa kukhona okuhle akwenzayo. Kokuthi kathesi nxa sikhangele uhulumende lokhona simkhompile loMugabe kokunye agcine ukuthi hayi uMugabe sibili wayengcono. So ngenxa yakhonokho-ke ukuthi uMugabe siphenge umlahla sithi thina hayi sengumuntu ulahla kakusela luthethe ngaluzo esingaluthola mbe esingaluvuza kuyo mbona ngalisake silahlekise.
Nxa sikhangele kodwa bakhona abanye la ku-MTC angani bathi ukudlelana lo mnumzana Mugabe kuyababisela emuva, kambe akunjalo yini?
Kuyatholakala akungeke kwaba ebandleni elikhulu njengalethu ngoba i-MTC phela yilo ibandla elikhulu kwedlula amabandla wonke eZimbabwe. Ngenxa yesiningi babasekeli nabalandeli baleli bandla akukho lula ukuthi umuntu wonke abe nombono ofanayo. Njengoba uficho bakhona abalutshwana labo abakhonelayo ukuthi kanti ngani sisebenza lo Mugabe, kodwa iningi mbonakalo liyavumelana ukuthi hayi uMugabe ye angabe kukhona lapho aphambanisa khona kodwa ayengaphambanisi njengomuntu njenge-individuali kodwa kwakuyi-system. I-system leyo sofuza ukuthi-ke ilungisiswe ngoba lakathesi nazi siyayibona kathesi kumnankagwa ize idlulisele phambili yonke esasikubona koMugabe. So-ke ngenxa yalokho-ke ngokubona kwami as a matter of principle njengama-Zimbabweans kuqakathekile ukuthi khona sikhangele ukuthi oright le lo muntu kukhona okubakwenzayo kodwa asineke sathi imbali yakhe yonke leyalomgabe ezayithule ngaphakathina kwesuweji siphelile sicithe. Asimelanga sicithe imbali, imbali naleyana iyasipha isifundo ezinenge kusasa ukuthi thina kuthi kwezi ziphathe njani njengabantu belizwe leZimbabwe.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda lilunga lebandla le-MTC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Siphinde saxoxa lo mnumzana Belief Gawule webandla leZANU-PF othi ubudlelwano bukamnumzana Mugabe loChamisa kubisela emuva ilizwe leZimbabwe.
kuyakhanya ukuthi abantu laba sikhathi besebenza wonke even siya ekhetheni laphana kuyakhanya ukuthi wayesebenza labanye abantu abakhona ngapha ebandleni kuzana uPF abalabo umgabe ababesebenza labo umgabe into endlaba ze G40 kuqala bebekufihla bona uTamisaka bethi kuhle ngasibe kukhipha egcekeni layo umgabe uyathengisa la kathi ngendlela zakhe athi inkulumo zakhe kade zenza eyathaka umongameli kuyakuyathengisa ukuthi vele basebenza bonke labo uTamisa but kuhle ngoba sebezivezile bazitshengisa ukuthi bayenzani sesikwazi konke abakwenzayo konke khonoko mbona kuzasiphathisa ekusebenzeni siya phambili
ye kutshoni yini nxa selikhangele sibili ukuthi kumbe i-G40 isebenzelana lebandla le-MDC singazi kumbe yikho kumbe ayisikho kodwa kini kungabe kusitshoni sibili
ingqumbi yabantu labana abazondileyo umgabelwana kulusizi ngoba ngizange ngibone umuntu odalwe kubi njengomdala nalwana okuthi kafuna ukuthi ngabe ngabeso khanya ukuthi ngabe kuyena ulokhu esesikhundleni lokhu ebuthi usefile vele uphelile vele kuyinto engekho angasekhoyo kodwa ulokhu womele lakho lapho uyazi lihlazo elimangalisayo kavumi ukuthi kulabanye abantu ukuthi uyaphumula la kungene abanye abantu lo monakalo lalo ngenxa yakhe uba benalwa and konke konokokukhangelele ububi bonke obukhona elizweni bonke sibethesa kuyena lwana ubaba onguye wadala zonke izinto ezimbi kodwa kathethi kuyamangalisa ukuthi namhla sebambana labo uTamisa injongo yabo ngeyani umuntu ongcolileyo njengayo ongcolisele unkuhlelo olunjengalolo kuyakhanya ukuthi into yabo vele ngezinye indlela mina kami kangiyiboni into ekuqondileyo ngathi i-alliance yani yabantu abalento zabo zokuganga kuphela ngoba shito abakho ngokulungisa ilizwe ngoba mboni ukuthi namhlanje ngathi uTamisa bona sebebambeni entweni okwanini sokutheni kuyini okuhle ngohlelo lwakhona abayekele bangafuna ukuphambanisa inhlelo zethu lapha ngathi kusetshenzwe lapha sibona umuntu umsebenzi lowo siyawubhisa njani
umnumzana Belief Gawule lilunga lebandla lezanu PF sixoxela esetsholojo
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC
Abantu abaningi bathi uhulumende weZimbabwe kumele aqhathe ababalisi abafundisa ezikolo zemfundo ephansi lapho abadabuka khona. Bathi kuzisa usizi ukuthi ababalisi abadabuka eMashonaland baqhathwa ezikolo zemfundo ephansi eMathebeleland lobe sehluleka ukukhuluma isiNdebele lezinye indimi. UZulu ukhala ngokuthi abantwana bagcina bengasafundiswa ngemfanelo ngoba ababalisi besehluleka ukubafundisa ngolimi lwabo. Uhulumende usanda ukuqhatsha ababalisi abanengi abangadabuki eMathebeleland lenkabazwe. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxe lomnumzana Isaac Mpofu, umlobi olodumo njalo wake waba isiphathamandla sohlangothi lukahulumende olwezemfundo.
Kuzathi kuqondwe ukuthini, ukulala ulimi yini, kumbe yikungananzi ulimi ngabogatsha lwezemfundo. Abantwana ba eqiniso ukuthi abantwana ezikolo abathwele nzima ngingakutshengisa nje okunye okuminyani esike salwa lakho kulesikolo esifundisa abantwana sathi kwathiwa abantwana abahambe baye dinga emakhaya ukuthi ukukhala kwedonki yikwenzani ukukhala kwenzani njalo njalo abantwana ke sebebuya ke sebebhalile phansi ukuthi ukukhala kwedonki idonki iyakhonya utitsha wathi hayi akusikho lokho ngoba encwadini abayisebenzisayo kakutsho njalo uselahlisa abantwana kwaba lobuhlungu obukhulu ebantwaneni batshela abazali babo kwaba lobuhlungu obukhulu ikutshengisa ukuthi yindaba ekhona ungaziye ezabelweni ngaphi langaphuza kuzabe kuthinta khona lokho
kudala kwakuvele kusenzakala njani siyakwazi ukuthi lalikugatsha lwezemfundo ababalisi babehanjiswa njani esikolo
babekhangelwa nxa bekhatshwa ukuthi bayakwazi yini ukukhuluma labantwana njalo ukukhatha kwabantu kwakungathi kwamatishala kwakungathi kwehlukile ngoba izindawo izigaba ngezikhaba zazizikhathela amatisha kungabala lokho kuthiwa amatisha aqatshwa ndawonye endaweni eyodwa labo abakhathi bengabantu abangazaziyo izindima ezehlukeneyo, bona bakhumbula ukukhatsha ababo, bona bakhumbula ukuthi ababo ngabale msebenzi, bekhohlwa ukuthi okuqakathekileyo lulimi.
Umnumzana Isaac Mpofu umlobi olodumo, sixoxe laye ekobulawayo. Singakangeni kuhlandla elilandelayo, wothi sikhangele udaba oluvela kwamanye amazwe. Abantu abafika phose 157 bafile lamhla kulandela ukuwa kwendiza mtshina ye-Ethiopian Airlines Boeing 737 endaweni ebizwa ngokuthi iBishoftu ngesikhathi ibhabhela kwele Kenya. Kusahlolisiswa ukuthi yenzakale njani ingozi le. Umongameli Emmerson Mnangagwa ngomunye obaduduze imuli zabantu abafele engozini le. Abantu abafe engozini le badabuka emazweni agoqela ele Kenya, Canada, America, China, Britain, France, Egypt, Denmark, Australia, Sweden, Russia, Morocco, Spain, Israel, Belgium, Indonesia, Norway, Serbia, Togo, Rwanda, Mozambique, Yemen, Uganda, Sudan, Somalia, India, namanye amazwe. Le yi-Studio 7 liso siphuma ngapha e-Voice of America e-Washington.
Nana masiva
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu
babelo
bola
njengoku lithembisa kwami ngeviki ephelileyo, siyaqhubeka ngodaba lwabantu asebekhulile abathandana labantu abatsha. Siqhubeka ke silo mnumzana Ezra Chisa Spanda, umsakazi olodumo. Kuzobuya njalo unkosazana Sheila Spanda, incwadi kwezamasiko esintu ohlala khona ngale ke kwele Britane.
Isikhathi esiningi la umama la nasebona la engani ke ngaba abalingana layo umba badala kulaye ecansini ngale sokuzizana sesidinga umfana ozamenza ukuthi azizwe ngani mutsha. La sesiyadinga lo mfana omncane ngoba igazi esagijima ukuthi lo mfana ozamenza ngani azizwe ngani into mutsha aze ke ejabula. Kukanti kubo baba labo bafuna ukuzibona laba ngani bancane abone ejabula, akhumbule izikhathi zakhe zizana ukuthi heyi ngesikhathi sami lo mntwana lwana ebengelamchilika yilokhu evukeke echaye i-makeup yakhe enhle ebhoda la ebanganeni bakhe la esenze lokuthiwa i-show off ngesilungu.
Okunye masibanda akutho ukuthi nxa usendlini sugcina kuphela even sugqoka amadukula ngana njani njani, sulala suzibopha ngongama lokho kufakwa emakhanda into ezinjalo, akuhluphi konoku yini ukuthi phela omunye agcina sithi wathi ngidinge okuncane vele?
Okulala sukophe ngamasoku sekhanda
konoku kanye.
Hayi phela i-social amasokisi labancane bayabopha ngayo babudube. Okukhona nje ukuthi lithandane kungabi kuba nzima lokho kwamasokisi ngoba fethu uyavuka uyaphaphama usubona umuntu usezithenga ngesokisi uthi uyakhumbula labantu babone phandle ususithi hawu kanti ngathi kusafanani futhi umuntu useguge kakhulu. Futhi ngingatsho njalo nje njengoba ngisafuna ukuphendula umdaweni laphana lapha sathi khona omama babona bezibona ngathi bona babe besiyathandana labafana abancane, baba labo bathandana labo mama abancane. Yebo khona kwana nangiyana kathesi kuyini khona kwana kuyenzakalele ukukhuluma kathesi ngoba kuyenzakele kathesi akusahambelani vele sokukhatshana phelo igazi likamama lwana lisagijima uzayenzani kathesi into fuzikhangelo lonale usasencane phela ngela mehlonka sengakuyi
ya lapho kuyahlupha mdaweni sibili lafuna ukusibili ukuthi abanye bathi ngala amasokisi into enjalo.
Kukanti sakhuluma ngayo indaba leduba ukuthi abantu ke umama kathi sesenje umada odade wethu nxa sizathi ke umkhwenyana sengena sigqoke i-tracksuit engutsheni sibophe lekhanda indoda isikuyenzeni kwapha siyacabanga umntana ke ngale ke longane osemncane olama 20s umbola ama 30s atholakala ukuthi umntwana uzigqokele uzimpahlana kwakho kuncane kumenza ukuthi la igazi ligijime njengendoda. So kuqakathekile khona ukuthi abantu bazi ukuthi baziphathe njani.
Ye isikhathi sesidliwe kumangoye qibake ngamafutshane khonapho masibala
Yeah, mina bengithi khona ngamafeaturing ngithi khona abantu abake bekhangela ukuthi bathandana labantu abangakanani okwenza lokuthi kungahluphi kungahluphi sokukonfuse labantwana kugcina sekukonfuse abantwana abantu bethandane ma bethandana bethandana labantu abalingana labo kube lapho thandana nomuntu ongathandani labo lo muntu omncane kumbe umuntu omdala kakhulu kula kumbe umuntu omncane kakhulu dinga i-age yakho lihlalisane ukuze liguge lonke libonakale liguga lonke kungabi khona oguga kokuqala kulomunye ozakhiyela omunye ukuthi la omunye ukuthi ma wena usuhambile sesalihawula
um kusenjalo nje-ke kukhona owaboshuga dedi oshuga mama kakupheli isizathu lesi sikhulumileyo ukuthi abantu indaba zemali indaba lokuthi bazibone ngani basebatsha indaba zokubona ukuthi igazi liyagijima ngakho-ke kulezi nsuku sokubhahile sokugcwele sokumemetheka ngoba lo lalo nxa engumama ufuna ukuzibona ngani sesemutsha ubaba laye uzibona-ke engani seselijaha nxa ehamba lentombazane esakhulayo
ngithathele lithuba ukuthi mbonge-ke ubaba u-Ezra Jesus Manda yena khona ngale-ke kwelebhilithane mbonge njalo-ke unkosazana Sheila Sibanda laye ukhona ngale kwelebhilithane hayi-ke walamhlanje imalapha zihlobo zami ngolivalisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba ogibs dube
lilaneomanje
soku isikhathi sabatsha silo mike ove
kudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumaikhobe namhla kuhlelo sixoxa ngomsebenzi ka-Itai Dzamara olwela ilungelo loluntu wanyamalala ngomnyaka ka-2015 ukuze sizwe okunengi sixoxa nomnumzana Steven Sibanda yena ongusakhulayo oke wasebenza lo Dzamara njalo ongumunye olwela ilungelo loluntu Sibanda ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana unjani
ngiyabonga baba selibone nsakule Zimbabwe
yini umbono wakho mayelana lo msebenzi owayenziwa ngumnumzana Itai Dzamara
umuntu wasibambela umsebenzi omkhulu kakhulu Itai was the first person owasima ukuthi wathi umgabe usehlekile phela arisayin ugavini kanye lakuthathu so ngendlela santi Itai was the pioneer of struggle eyenza ukuthi umgabe arisayin
lapho uDzamara wanyamalala umgabe nguye owayengumongameli njengoba sekulomongameli omusha ubona ngani uhulumende okhona uphathe ilungelo loluntu ngendlela etshiyeneyo na
umgabe lo mna ngakwa bayafanana zatshintsha uhulumende zatshintsha ikhanda likahulumende kodwa akule into esayitshintshayo lapha yabona umna ngakwa lokhu esenza kwakusenza umgabe ukubotshwa kwabantu abaphikisayo is still the same economy still the same so akuyila into esayitshintshayo laphana
ngomnyaka ka-2015 yona i-high court yathatha isinqumo sokuthi amapholisa kumele bakwazise uzulu njalo imuli kaDzamara mayelana nge-investigation yabo yona ele njongo yokudinga uDzamara ukuthi yona i-investigation ihamba njani kodwa lokhe singakazi lutho ukuthi yona i-investigation yona ihamba njani njengomunye olwela ilungelo loluntu njalo oke wasebenza ndawonye lo Dzamara wena uthini ngalokho
ya ngendlela ngathi kwakuyikuvala uzulu lokhana kukani i-high court izideclare ukuthi amaphoti amele adinge njalo azi uzulu ngempumela abayesebenzile njalo nge-progress ayesebenzile udinga uyitai Dzamara from there akule sakuzwayo kuloku esimelile ukuthi size ukuthi uhulumende namapholisa bathini wawudinga uyitai Dzamara abangi bathinge umuntu abamnyamalalisayo bona abangi basinike any report ngomuntu abamnyamalalisayo bona
bengicela ukuthi ugqibe uhlelo unikeze uhulumende amazwi ubatshela ukuthi kumele bayenzeni ukuze ilizwe liqhubekele phambili kube lokuthula njalo inhlonipho yamalungelo abantu
mina ngathi ubana sibe lenhlonipho yamalungelo abantu eZimbabwe kumele sitshintshe totally ihulumende esilayelo njalo sithi sicela ubana uhulumende okhona ahloniphe amalungelo abantu kumele kubame ukuthunjwa kwabantu abaphikisayo kumele bame ukuthunjwa kwabantu abanikeza umbono wabo ophikisanalo wabo
uSteven Sibanda olwela amalungelo oluntu Steven ngiyabonga ngokungena kuhlelo mnumzana
ngiyabonga mstanae
zilukandaba lena lithini bezwile bengixoxa lo mnumzana Stevens Banda olwela ilungelo loluntu eZimbabwe emayelana ngumsebenzi ka Itai Zamara yena obe ngumunye obelwela ilungelo loluntu eZimbabwe owanyamalala ngomnyaka ka 2015 kwanele kwalamhla mthwakazi omuhle abafisa ukuxoxa nami ngikhona ku Twitter njalo ku Instagram @bigmike3 bigmyke3 lingakhohlwa phela ukungizabe ngikhona kuhlelo The Connection ngolwesibili kusukusela ngo 8 uhlelo lugqiba ngo 9 PM. Hayi Zimbabwe omuhle, isikhathi du, asibaneni ngolwesibili.
Kwezokholo lwesiKristu ake sizwe ukuthi usibhadeleni namhla uNtungameli Gomo.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama uNtungameli Nkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi uSeni Sibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngizafuna sikhangele indaba ekuMateyu chapter 5 verse 13. UJesu uthi yena, lina lilitswayi lomhlaba. Nxa itswayi selithelelwe yibumunyu balo, lingasetshenziswa njani na? Alisancedi lutho ngaphandle lokuba lilahlelwe phansi, linyathelwe ngaphansi kwenyawo zabantu. Lina liyikukhanya komhlaba. Ngakho ke nxa sinanzelela ukusetshenziswa kwebala elithi itswayi kumbe ngathi isawuto, ikuthi okokuqala siyazi ukuba lona vele isawuto liyadingakala empilweni. Akusonto esingathi kumbe kwezinye isikhathi singakwazi ukuthi singabilala. Isawuto nxa sisidla liyafunakala ngoba yilo ubumunyu balo, yilo elenza ukuthi ukudla kuzwakale ubunandi. Ngakho isawuto liqakathekile kakhulu. Kutsho ukuthi nxa uJesu eqathanisa impilo yomKristu lesawuto, kutsho ukuthi uthi kule ndlela umKristu kumele aphila ngayo nxa ephakathi kwabantu kumbe lapho esigabeni lapho ahlala kiso, okuzayenza ukuba adingakale phakathi kwabantu. Kumbe njalo ngathi ubukhona bakhe phakathi kwaleso sigaba kumele ukuthi senze ukuba leso sigaba sibe lobunandi. Leso sigaba sikwanise ukuthola indlela yokuthi siphilisane kuhle kube lobunandi ngenxa yokuthi kulomuntu ongumKristu, kulomuntu olandelela imfundiso zikaJesu. Siyananzelela njalo ukuba isawuto kumbe ngathi itswayi lalisetshenziswa mbe liyasetshenziswa esikhathini eziningi ukuze inyama ingaboli, ukuze inyama ingawonakali kumbe izinto eziningi zingawonakali. Ngakho-ke nxa thina siphila isiKristu sethu ngendlela efaneleyo, ngendlela elungileyo, akumelanga ukuba izigaba zethu lapho esiphila khona kumbe kusemadolobheni kumbe emakhaya konakale izinto ngenxa yokuthi impilo yethu thina njengamaKristu injengetswayi iyenza ukuba izinto zingonakali. Kutsho ukuthi nxa thina silandela imfundiso kaKristu eyothando, silandela imfundiso kaKristu eyokuzibamba, singakhangela indlela okugcwele ngayo amaKristu elizweni lethu leZimbabwe kumbe ngathi indlela amaKristu akhona nje jikelele umhlaba wonke, kumele ukuthi ngabe umhlaba siyakwanisa ukuthi siwenze ungaboli endleleni oyenza ngayo izinto zawo. Kodwa sake sizibuze thina ukuthi nxa sibona ubudlwangudlwangu endaweni lapho esiphila khona, nxa sibona kusiba lobusela, kusiba lobugelekeqe, kusenzakala izinto eziningi ezimbi, angaphi amaKristu amaningi aphile kulezo zigaba? Angakwanisa ukuba litswayi ukwenzela ukuthi izinto zingonakali? Umbuzo oqakathekileyo lo okumele sizibuze thina namhlanje nxa silalele lifundiso ekaJesu Kristu. Nxa sisenza umsebenzi kaKristu, asiwenzeli ukuthi sibonakale, kodwa siwenzele ukuba sitshintshe indlela inyama ezanambitha ngayo, indlela isitshebo esizaba mnandi ngaso, ngenxa yokuthi ubumunyu bethu bona lobo yibo butshintsha into yonke. nxa sesidleka lapha nasiphakathi komhlaba asisabi munye kodwa sesiba isichebo esimnandi
akuyiphethe mfundisi
asithandazeni baba ngegama likaJesu sesithandazela abazalwane sithandazela abantu bakho abafundisi inkokheli lapha ezikhona ukuba bayenze babe litswayi elizatshintsha izigaba lapha abaphila kizo baba zitshintshe zibe mnandi kusuke ubudlwangudlwangu kusuke ukulisana kube lokuthandana kwabantu bakho uNkulunkulu siyathandaza njalo sesigciba kulabo abagulayo baphiliswe ubasilise emzimbeni yabo egama likaJesu amen
lobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngontungamile inkomo
siyabonga nkulu ngentungamile inkomo ungathinelwa kusasa mfowethu Yeah, so siloko siphakathi kwendaba zalamhlanje sizuleke ukuthi kulendiza mchina ewileyo khona ngale ke Ethiopia sike sabuza abantu ukuthi balubona njani lolu daba ku Facebook la ku Twitter endaweni ezininga ezijeneyo siyabona ke u Finance Motsi ukuthi hey bakithi kubuhlungu kakhulu lokho kwenzakale ebantwini akade bephakathi kwendiza mchina le kuzobuya ke u Martin Mukwara la ukuthi hayi bantu ngabalale ngokuthula ababhubhileyo engozini leyo kuzobuya lo Emilio layo uthi hayi bantu lapha silusizi kakhulu abantu beEthiopia baduduzeka isibili kakhulu lokho ke kugcizelelwe nguChristina Parker layo uthi hayi sizwa ubuhlungu lalabo ababhubhileyo kuzobuya njalo lo Timothy Malate uthi hayi bantu benkosi sizwa silusizi kuphinde lokho kwakhulunywa njalo nguRobert Sinyiza layo uthi inkosi yami kuzima lokho kwenzakeleyo uNombulelo Beatrice Maramba layo uthi inhliziyo zabo mazilale ngokuthula ngoba lokho kuyesabeka sibili okwenzakeleyo uEdwardo uthi mina ngise Mozambique lami ngizwa usizi kakhulu ngalokho kwenzakeleyo uDesmond Tatenda laye uthi hayi inkosi yami lokho zale sikuzwe kubuhlungu kakhulu hayi ke kunjalo ke bantu beZimbabwe
inkabiyami inkabiyami Imenyala shumila kongisa Aibunanga Nisho lente vilishi Yafa umlanjwana Wonka bantu magaitela Baibisa chubegile Chubegile Katasile Westi lanzima Yonda la minya yala nitela uyo Apendo inselisa
Ngabe kwenze njani
Lava njani ukamba Esandleni sombumbi Yaphume mfolweni kabyani Lachile sondo Lase lachile lamagi
Avuge useni
Avuge useni Matena sparapayeni Maimona lenka nye selon stila Yen kumalama
Hindu sa usa
Hindu sa usa Yakumaya njave sinandi Kate wabamnyama Kate wabamnyama Kate wabamnyama Kate wabamnyama
Loke umculo weqembu indosakusa ngengoma ethi indosakusa Sisikhangele ngamafitshane indaba ebezikhokela namhlanje ibandla le-MDC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Jamisa lithi akumangalisi ubudlelwano kwabalo lomnumzana Robert Mugabe kodwa ibandla le-ZANU-PF lithi ubudlelwano be-MDC lomgabe liselamuva ilizwe leZimbabwe siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu kwamanje ngolivalelisayo ngokipsu
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.